sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 9 Ntulikazi 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulane lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days.
Owayengumholi we-Vio leZebra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status.
Ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kaZibusi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemisebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle.
Sesizabona izinto zonke sezidula, imali iningi sixotsha, impahla ezindutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awethulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278, kulandele abemasvingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lalo liqansile kakhulu, laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku, wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le-coronavirus ejele le-East Court esabelweni seKwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa, kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okunenga sikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Vusu Muzi Sibanda, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe kusiyashona ilanga besekukhona futhi ukuthula, abantu sebechithekile. ngokuzwile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesi sigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala kwakungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lwakhe lungazwakala khona sesizwezwa ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Pietermaritzburg eMgungundlovu inikeze nayo isinqumo sayo icelweni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Pietermaritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe kusengaphinda khululwe njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike laphaya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo esokuthi aphume njengomuntu ongaphelanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasitshiyagalolunye okusho ukuthi akusenguyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba nakho sibone nongqongqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayambona khona namhlanje laphaya.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kuleya ndawo yase-KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayesengumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguyena omxolelayo sebengakhulumisana umlowo. Kodwa uma kungenzakali lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko oluvele lukhona phakathi kwakhe uKhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayesengumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi le nto kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli ese-MKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo owayenguNobhala jikelele u-Ace Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuney'nsolo ezokukhwabanisa. Lokhu kusho khona ngempela ukuthi kuney'nkinga ey'ningi lapha kaKhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umholi weviolezi Abraham Nomzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho ekhawe lesizwe i-National Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yekhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obed Mpofu Izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Meshack Velaphi Ncube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu okuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse ase babu mkiwa nukambiwa sebenza e Zambia ngama early 50s wakala kona ngalu ugu sebenza la mapolitizia nume intu kuba uparteka upolitizia ze Zambia kusai ANC kwazo buya kwazo ba Zambia Zambia Alliance of the Congress Zank wekona kona hapo kwazo fonua UNIP wakula umengatu wasuka kuma branch awe Zambia from district level wakwela wazo wafika ku national level abe Zimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane besebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale wayengumkhokheli weEgypt le kwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Skerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama medical camps kubo Algeria kubo Egypt wenzela ukuthi izaphu iqale ukutrena ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yiko impopo leyaqala mbudutshulwa kwayo kwaqala kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzoke zofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa uzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela muntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali achiye eyilobile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinye isikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi neso okwakukhona elizweni kwakungabahambele yiko bathiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume dai logo sekwanele
umnumzana zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda kutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni ukubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla
silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sebefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS besithi imali lizakwenza ukuthi kube nemali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni lokhu kuzakwenza ukuthi imali yeZimbabwe iswela amandla esithi ngesikhiwa inflation sesizabona izinto zonke sezidula imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane yiyo okuthiwa inflation ngalokho siswele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengominister wezenotho wayithatha ngaphi i-economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo angazi bahlabezulu ukuthi sizakudlani ngenxa yokuthi iZanu ayilandeli i-economics esemabhukwini ilandela i-economics ezalwa isihlahla akunamali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama-industry lama-sectari asebenze ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali ye-America ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khonale i-America lemani amahle. Ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu bukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi economic trust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwani ababusayo esithi ngama-elites.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzwayo iminyaka eyi-41 kungalangitho lokubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hhayi liyazama mpela ukurejesa noma linqatshwa yiZANU-PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZANU siphelelwe ngumphako, yisikhathi kathi sikuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa yiZANU ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZANU sibona mhlophe ukuthi lo nyaka nomnyaka ozayo hayi i-MDC Alliance izatshaya intaba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende ubikwa esithi ulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho elizwe njalo uthi amandla emali yelizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yezifa esokupha inhlonipho yeqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqetsha iqembu le-Dynamos. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Zim Live lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, lamanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, ukhulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle, cela i-corona iphele, iphele i-corona, sesihluphekile nge-corona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi e-village Ngotsha. Ngithi i-corona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengokuba besihlezi. Sesihluphekile nge-corona bantu. Ngiyajabula nxa ngingezwa ngikhuluma lami ku-Studio 7. Ngelanga lanamhlanje ngizwa ngikhuluma kuRadio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane kuStudio 7, bonke labasebenza kuStudio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo linjani kodwa bantu bakamthokazi linjani kodwa hayi thina sikhona philile siyaphila. Mina ngikhuluma ngugilibeti mathe velekezi ekhaya but ngokuhlala ndlala eBotswana lapha makomredi bantu bakamthokazi abahle eyi yayibona nje into eyenzakala ekhaya bantu bakamthokazi yakubona okwenzakala ekhaya nje ukuthi lokhu befake imali zabo lezi ezingelancwedi kuthiwa imali ye imali nje yesh senzeninjani bafowethu senzeninjani ngendawo senzeninjani ukuthi sithathe ilizwe kamthakazi sifake imali yiyo bonana kungcono kakhulu kakhulu kulalokho into esizizo ama ngamashona le into lokho bevafake ethi bafake imali awula into izayo sifakele izala mu ukuhlupheka wese ungathi zamuntu etinyahlupheka ulala ngendlala nalokho umvisele enye indlala futhi hayi khona bafowethu asiboneni bathi bakamthakazi yalicela lonke umthakazi omuhle yalicela libunazelele into lokho sambe siyivota siyabhaliseni ukuvotela amakomrades bhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbongi lapha ngisehavuroni lapha sekutswana la
alo everyone yeriyaphila lonke ngasemakhaya aziwe bafo aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sihlala size sibamba insiza siphume insiza ematopo ke naphana kumdala egohole malaba siphume singene konapha ward 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi siliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo ward 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ilithanda tandi ngonapho umalumami sasitovi tandazani juma right yayi ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuzini uvuke kuhle ekuseni mobeni ngwenya yejaluka liphephe bakithi COVID-19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kuhlalela emzini wakho kodwa leli thanda ukuhamba liniliziphathela yonke linyakanyaka le awuba Lalan pansi, keep safe, stay at warm. Mask up, daluka, moveni ngwenya at daluka.
Salvanan, Basavas, Bastid Joseph, and Avatle, and Avalin, Bastid Joseph, and Avatle, and Yabo, a man of Putin, Tolan, and Superjaro, no good feeling years, or Jay, interbusiness, the Kaya, and Sukis Kat. Kodwa nathi siyamandebele ngizophawula lapho kokuqala ngathi nathi sathanda into zokunxema kakhulu ozokuba ngosiyacela ngaso sonke isikhathi ngoba nje manje ngilalela ubhuti uFamona lana hayi le ndoda vele ngathi izohlala ingelaso leso sithupha ngoba ingathi ingulungile kakhulu awukwazi lokulibele hey ukusiliya ma ukusiliya okwenzani ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe iyona eyayibhizi kulala abantu wayengayitshela ukuthi ibaba ngisifela abantu laba izithupha namabhebhe ukuze bakwazi ukuthi baphile nabo nje abanye abantu abasezweni labo elikhululekileyo akula kukhululeka lapho into ezokuhleli zinjalo sincenga sesikhathele thina abantu sikhathele ngapha egoli silibele siloko siyafikana nabantu befuna ukusishaya ma uthole umsebenzi bayabizani ifemu yonke uyithole sigcwele bona kodwa wena yabuthi wena amalokali akhona lapho abanikazi bendawo bona baqashwe ubani yikho kwenzeka nasekhaya manje abantwana bezikolo izikolo babhizi bafundisa isitshona kodwa bazolifunda kanjani isiko lakithi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela lonke izihlobo zami ngilesicelo bakithi lapha mhlawumbe lingancedisa abantu silohlupho lapha singumdini lapho uhlupho lolu ngolwakudala into kazihambe njengoba lisazi empilweni ukuthi kulokhu nzima njani uhlupho lolu siyazama ukuthi sihlanganise izimali silungiseni laba bafowethu silanganiseni pho hei abanye bakhanya siyavumelana kahle ekucineni ucuka ukuthi umuntu wangikhona kasazwakali sethona phansi izithembiso zithembisile zonke kazisaphumele pho isicelo sami bengicela bakithi kambe bangapha khona yini abangaba lolwazi labantu abangasincedisa ngohlupho lolwesilalo ukuze mhlawumbe lathi singayenza into ezikhanyayo empilweni ngiyacela bakithi abalolwazi inamba yami izayifaka ngaphansi lapha ukuthi mhlawumbe lingangena kwi-inbox lingilayele ukuthi singabathola ngapha abantu abangasincedisa kulolu hlupho lolu esilalo lapha sesizama isazama lapha kodwa yeyi kukhanya kuyihlula ngiyacela bakithi abalozi abangaba lolwazi ngeke isincedise bakithi mhlawumbe singadlula kulolu hlupho lolu abangasincedisa ngemali ezingcono loba nje abakwanisa ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali ingasinceda bakithi isitshele lapha mhlawumbe singasizakala ngiyabonga
hawu salibonani kulonke ku-studio 7 ngajabula i-audio yami ma ingafundwa eyi sinangisuka mbheko okunye okwenzakala lapha ekhaya manje siyayibona imali esifake i50 pound siyabonga ngikho konke but into abayenza iwrong ibond lingeke livuse lizwe ilizwe elingelamali lilizwe elinjani bona ube bayicabanga njengami mina bengingaboleka irandi oyidola kuphe kusebenzi imali mali eZimbabwe ilizwe lingavuka bekhiphe lokho la manje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabond engeka jabule endeka kusebenziswa ngamaphepha lokho into ewisilizwe into ilizwe lingela mali ayiba ngiyajabula mali ngayibala le odilo Mnangagwa yizo sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe
awona umfutshane yakufumeni ebasili kodwa ke abantu fanele bilandele kuno kokuthiwo amamaski kuba amamaski bilandele konke okuthiwo ingcono ngabe ingcono kodwa hey hayi into yonkhona umkhuhlane njalo ungapheliyo ohlala uphela kuqhawule i-corona uphela kodwa umkhuhlane wakhona uyipheli kumbe hayi ngeke uzaphela abantu bayalandela khonoko okuthiwoyo kuba amamaski nje hayi kuzaphela kuzaphela ngiya kwesikhathi akukho okungapheliyo no maxi kumitholotho wokopi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame lokuzondana kwezemelika Oyingumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leyeTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuxhumana esetheswa icala lokuphehla udlame. UTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusenhliziyweni yakhe ngokuxotshwa enkundleni lezi. Sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bukula kubo-Twitter. Kodwa-ke into eqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungaphi akulalapho kungela mthetho khona. I-Facebook labo-Twitter bale mthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho ngu-Donald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho ngubhango akukhethi lokuyana. Kodwa-ke nxa ukuthi kule mthetho imigomo yabekwayo laphana ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame nxa ukuthi uzoyisebenzise ukuthi angakhitshwa bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwayo kuFacebook noma ezabekwayo kuTwitter
manje nxa kuyukuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump kungaba le ngozi na kumbe sekumele bisele bamxolile.
Uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena ngabe waxotshelwani kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani. Uhlupho lwakhe yi-ego ukuzitshela kwakhe lokho afasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala. Kukati yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthi njengomuntu olama advisors akhe bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hambe uyolungisa lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi uhambe uyevulelwa. Kodwa ke uhlupho lukhona lolo ukuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lolo lovukayo lobhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kuFacebook laboTwitter.
Nxa kuyukuthi kaphehlanga dlame ubona ungani wayesebenzisa kuhle na esingathi thina ngobuciko indlela zona lezi zokuxhumana.
Inkundla lezi babugande mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto. Nxa uthenge imota uyidriver buchapa imota izagcina kwenza ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nxa ingakulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usuhambe wajayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlawula ngaso sonke isikhathi. Umnumzana uTrump wathi eqalisa ukusebenzisa inkundla lezo wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku-updatha abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi political ismile lapha lalapha lalapha. Kodwa-ke ngokuhamba kwakhe qhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu kwinto kuyasebenza kuqalisa ukuthi azisebenzisa inkundla lezi njengomuntu odrive imoto edakiweyo wabe very reckless kakhulu enkulumeni zakhe noma ezenzweni zakhe ezenza kubo-Facebook lakubo-Twitter okwagcina kusenza ukuthi abe sesimele asikhangelene losokathesi.
Umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amathumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Isicelo sewayengumongameli wele-South Africa, uMnumzana Jacob Zuma, sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki elithukela.